Asoze sithi khona nqa uJames Mushore kumbe uObed Gutu esiya kuzana uPF kumbe uMashakada kumbe uMorgan Komichi ikuguqwa wakhona ngoba kathese sikhangelele igeneration entsha yabathungameli beMDC Alliance abathungameli bakhona kabanikwe ithupha asisuze sibe lo MP onjengoMashakada ongu-MP okweminyaka engamashumi amabili sithi khona siguqula nxa sikhuluma ngokuguqula izenzo sikhuluma ngokuguqula iqembu leMDC Alliance so bona ngathi mina kuyafana ukuthi nxa khathesi sokuvunwa khathesi sesikhipha umumbu owakudala omdala sesilungiselela ukuhlanyela umumbu omutsha ngoDisemba so asingeke sethuke ukuthi ngoba uJames Mushore kumbe uObed Gutu uhambe kuzana ku-P F ye yikuqwa kwakhona nxa kukhithwa izinto ezindala kungena izinto ezintsha mina ngithi mina yikho kwakufanele kwenzakale ngo-2013 kodwa kwehlula ye kabahambe lapho abaya khona bayavunyelwa yi-democracy ye sokuculwa khathesi kakuculi le bantu bakhona akusuze
ngokubona kwakho kungaqhubeka kusenzakala ngalindlela sesiyafika kukhetho kuyathembisa na ukuthi ibandla leMDC Alliance lingavuselela njalo umdladla elalilawo lenelise lokunqoba
sikhangelene lo khetho luka-2023 ukuphuma kumbe ukubhidlizwa kwamalungu eParliament iMDC Alliance kumbe abanye bayaxoxwa kumbe abanye bayarecallwa kumbe abanye bayangena kwiZANU-PF yiyo into elungileyo ngoba nxa sikhangelele ukuthi sizangena ku 2023 sigqoke impahla ezintsha sile ngqondo entsha kufanele uhle uqale khathesi i-rebranding ukuziguqula kweqembu ukuzilungisa kweqembu kufanele uqale khathesi kwenzela ukuthi nxa sesifika ku-2023 amalunga e-MDC Alliance ayebe khona bamele izifiso zabantwana abazabe sebele mnyakele engu-18 abantwana abatsha so mina mbona ngathi ukuthi kulungile ukuthi kwenzeke khathesi ukuthi kube lokuhlukuluzwa kumbe guquka weqembuleli yiyona ndlela eqakathekileyo ukuthi iqembu leMDC lizilungiselele lizitshintshe benze i-rebranding yokuthi nxa sokufika u-2022 kumbe u-2023 abantu abavotayo baye sebele mbono omutsha ngeqembu elitsha elingelabantu abadala ababevele bedinga umsebenzi bedinga ngokwepolitics ye bona ngiyavumelana lakho mina akwenzakale abaphumeka baphume nxa iqembu litshintshwa kumbe kutshintshwa ibizo kumbe itshintshwa vele umbala wakhona kakwenzekali khathesi ngoba yisikhathi sokuthi kube le-rebrand.